Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zimashumi mathathu ngompalakazi 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
isimo esikiso kathesi elizweni Ntunga akukholi ukuthi kulomahluko phakathi kwabantu abasemaphandleni labantu abasemadolobheni. Abantu abasemadolobheni izisuka amanzi ayahamba, so uyathola ukuthi abantu bayagcina amanzi abo enkonqeni ngendlela ezingahlanzekanga.
Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezihlalela evalweni kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-typhoid obulale umuntu oyedwa ngekhefu lekhisimusi.
Uma kusenziwa i-command agriculture kusho ukuthi kuyafika ensimini kankomo kuthiwe Nkomo, wena sizakunikeza inhlanyelo ye-2 hectares, kodwa inhlanyelo awuyiphiwe esandleni, kuzakuya abantu bezokulimela behlanyele leyo 2 hectares.
Uhlelo lukahulumende lokulima olwe-command agriculture lubikwa solwehlelwe izinkinga ezibalisa ukungatholakali kwabalimi inhlanyelo ngesikhathi. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uJoseph Njanji uzakhangela ukwenzakale kwezomculo ngomnyaka ka-2016. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezihlalela evalweni kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-typhoid wona obulale umuntu oyedwa ngekhefu lekhisimusi. Baningi ababikwa lokhe belaliswe ezibhedlela bebulawa yilo mkhuhlane. Inhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo oluntu, iZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ithi umkhuhlane lo ulakho ukusabalala ngelizwe lonke ubulale abantu abaningi nxa uhulumende engaphangisanga wathatha amanyathelo okuwenqabela. Wona uyini kahle kahle lomkhuhlane? Ubangelwa yini njalo uZulu engazivikela kanjani? Sixhume ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Annette Moyo wachasisa.
Umkhuhlane we-typhoid Ntunga ubangelwa yi-bacteria ethiwa yi-Salmonella typhi. Yi-bacteria etholakala emaphumelweni abantu. So utholakala nxa abantu bengaya ngaphandle ngendlela engahlanzekanga, omunye umuntu abesekubamba besekwanisa ukuthi kube kungena ekudleni kumbe kungena emanzini.
Ngezinye indlela ubangelwa yingcekeza?
Ubangelwa yingcekeza umkhuhlane we-typhoid.
Abadala bengazivikela njani? Manyathelo bani abangawathatha ukubana bewenqabele?
So okokuqala kungaba yikwenzela yikuba nezambuzi ezigoqekileyo, ukwenzela ukuthi abantu bengaze baya ngaphandle egangeni kumbe ezindaweni lapho ingcekeza lani engangena khona emanzini okunatha. Okwesibili, abantu beqeda ukusebenzisa izambuzi kumele bageze izandla ngamanzi alesepa agelezayo, ukwenzela ukuthi ingcekeza liyana ibulawe yisepa njalo ingangeni ekudleni abaza kubamba. Nokuthi amanzi anathwa ngabantu amele ukuthi abe ngamanzi ahlanzekileyo, nxa kusenzeka abe ngamanzi abhululiweyo kumbe amanzi avele ethengwa ebhotle kudala. Ukudla okudliwayo kumele ukuthi kuphekwe kuvuthwe, kudliwe kusathisa, njalo nxa kungama-fruits lama-vegetables kumele adliwe gezisiwe, nxa kungama-fruits adliwe ehlutshiwe, umuntu azihlibele i-fruit slice ukwenzela ukuthi abonisise ngempela ukuthi izandla zihlanzekile ezibambe izithelo abangazo.
Ungathi umkhuhlane lo uvame ukuhlasela emaphandleni kumbe emadolobheni kumbe kukhathalekile?
Nesimo esikiso kathesi elizweni Ntunga akukholi ukuthi kulomahluko phakathi kwabantu abasemaphandleni labantu abasemadolobheni. abantu abathe madolobheni izinsuku amanzi ayahamba, so uyathola ukuthi abantu bayagcina amanzi abo enkonqeni ngendlela ezingahlanzekanga, kube le chance yokuthi amanzi abo engaba infected.
Lobe kungudokotela Annette Moyo obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhlelo lukahulumende olokulima olwe Command Agriculture lubikwa solwehlelwe izinkinga ezimbalwa ezivalisa ukungatholi kwabalimi inhlanyelo ngesikhathi lokuntshontshwa kwayo lemvundiso. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuba lesivuno esingamathani ambalwa kubalimi abaphiwa inhlanyelo lemvundiso kungelambhadalo bese bebhadala ngengxenye yesivuno sabo. Ukuze sihlaziye impumela yohlelo lolo, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezokulima. Umnumzana Amandla Nkomo yena othi uhlelo lolo kalusoze luphumelele.
I-Command Agriculture singathi zinganekwane ngoba sesike sadlula kilo. If uyakhumbula ngabo 2004, I think 4, 5, 6, kuke kwaba khona uhlelo lapho besokungena khona i-Reserve Bank, kuphinde kube ne-Army, kube kuthiwa yiyo ezoncedisa abantu ukulima. Yinto nje sesike sadlula ngayo, kushuthi nje umuntu ungene phakathi kwe-filing cabinet, wadobha iphepha elidala wathi no makwenziwe manje.
Khona vele kwenziwa njani?
Indlela okwenziwa ngakhona, angithi ukhumbule ukuthi uhulumende phela uyanceda abantu ngenhlanyelo lange-fertilizer, kwezinye indawo uyanceda ngama-tractor, aphinde encede futhi nge-locuzen, aphinde encede futhi ngabo into zokuvuna and so forth. Now, uma kusenziwa i-Command Agriculture, kusho ukuthi kuyafika ensimini kankomo, kuthiwe nkomo wena, sizakunikeza inhlanyelo ye-2 hectares. Kodwa inhlanyelo awuyiphiwe esandleni. Kuzakuya abantu bezokulimela, behlanyele leyo-2 hectares to make sure ukuthi ngempela kwenzakele. Yikho kuthiwa i-command. Ngamanye amagama, awuzilawuleli wena ukuthi no mina nizahlanyela ngesikhathi esingaka. Yonke into iyahlelwa njalo yenziwa nguhulumende, yiyo kuthiwa i-Command Agriculture leyo.
Kanti pho manje nxa uhulumende yena ekusithi kwenziwe lokhu kukhanya kwehlula kwamanye amazwe, kungakutshengisani khona?
Awehlulanga even kwamanye amazwe, kwehlula kwelakithi ngoba sesadlula khona. Ngithi bekulo Operation Maguta, ngiyo obe Command Agriculture, sesadlula khona. Ithi ngubeke ngalindlela mfowethu, umsebenzi wokulima fanele wenziwe ngabalimi. Uhulumende akanayo ibhizinisi yokuthi azongilimela kwelami plaza, azongihlanyelela.
Umnumzana Amandla Nkomo yingcwethi ecubungula ezokulima ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele South Africa. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni lapho ezithola ithuba lokungabandlululwa loba ukubhekelwa phansi ngoba ziphila impilo yobulili obufanayo kumbe izitabane. Lokhu kuletha umbuzo othi sizafika na isikhathi lapho abantu abanje abazaziphilela kuhle eZimbabwe bengabandlululwa kumbe ukuphakanyiselwa inkophe. UMike Wobe weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kungxoxo ayenzela lomsakazo weStudio 7, uMnumzana Mojalifa Mogwele, ongomunye wabakumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu, uyachasisa umbono wakhe.
Ekuqaleni engingathanda ukuthi ukuthi kulusizi akuqala ukuthi ngomnyaka ka-2016 sike lokho sibona abantu abalama-identities lobulili obutsheneyo bekhangelelwa phansi eZimbabwe. Sonke siyizizalwane zeZimbabwe silamalungelo afana naye.
Omunye osakhulayo waseZimbabwe, uMnumzana Frank Malaba ongumunye wabaphila impilo yobulili obufanayo laye upha umbono wakhe.
Imbalo izinto ezenzeka ukuthi abantu babhekelwe phansi, abantu abazifisi ukuthi kwenzakalani ukuthi umuntu aze abe yileyo ndlela. Kwesinye isuku kwenzakala ukuthi umuntu uzalwe enjalo, kodwa abantu abakwazi ukuthi bakunenzelela kanjani, njalo akusinto efundisiweyo ebantwini.
UMugwele uthe akusilona icala ukuba ngumuntu olobubili obufanayo eZimbabwe, ngoba akulamthetho ocacileyo ongaboshelwa ukuthi ungumuntu onjalo.
Emthetho lweZimbabwe mfowethu sesikhangela isisekelo sombuso, akusilo cala eZimbabwe ukuthi umuntu ame esitaradini, ame phezu kwentaba, ame phambi kwe-statehouse amemeza athi ngiyisitabane ngiphila yiso. Akusilo cala ukuba yisitabane eZimbabwe. Icala lisekuthini? Lapho kungatholakala abantu bobulili obufanayo besenza utransi, yikho icala.
UMogwele uthe ithemba lisasekhona lokuthi inguquko ingaba khona ngokwamukelwa ngcono nguZulu waseZimbabwe abantu abalobubili obufanayo.
Ithemba likhona mfowethu, sesikhangele ukuthi vele intsha mhlaba wonke jikelele kuyizwe inkokheli zakusasa. Inkokheli esilazi namhla badala zabalayo inhlonipho njalo zabazwisisa indaba yamalungelo.
Ugcine ekhuthaza labo abesabayo ukuphumela egcekeni lokuziqhenya ngokuba ngumuntu olobubili obufanayo. UMogwele uthe abantu laba kumele bangasabi ngoba abekho bodwa, njalo kuzalunga ngelinye ilanga. Ukuze lifunde kabanzi mayelana ngalesi sihloko, hambani ku www.voandebele.com. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingu Mike Hobe.
Izizalwane zeZimbabwe zikhathazekile kakhulu emoyeni ngesimo esibhekane lelizwe kwezenotho lakwezombusazwe kungelala sitshengiselo esokuthi lumumo ungaguquka ngomnyaka omutsha esiwusungula ngesonto oka-2017. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Okhankasela amalungelo abembayo eWange emele inhlanganiso yeWange Lobby Group, umnumzana Japhet Nyathi uveze ukukhathazeka ngokungaholi kwezisebenzi ezemba amalahle kunye lekhopha okwenyanga ezithile.
Slay Kamative Tin Mine yavalwa neslay wange Korea okokuthi kathi abantu bayasebenza but kabaholi. Amalahle ayagejwa sibili, abantu bayavukela besiya khona besiyasebenza sibili but bona kabaholi. Then sesikuba lamanye kungama-small mines like omakhomo, at least beast bayazuze kuyimali mpijana okuthi benelisa imoli.
Ethi akulanhlanganiso ezibamelayo ngoba kunje abaholi, okuyinto ekhanya izaqhubeka langomnyaka ozayo.
Then asila abantu abasinceda ukuthi kube lama small mining skills la kuthiwa ama mining small skills. Abantu bayafisa ukuthi bekwenze labo because kula minerals amaningi. Like now we have got a copper is just near to my home where I stay eloza edit ikona siyavulwa bayagebha abantu abathi kabaholi. Yiproblem esilayo sibili ewange esiyizuzayo sibili.
Umnumzana Albert Sibanda ongumanjinela yena uthi u-2017 akasoke ahlukane leminye iminyaka.
Umnyaka ka-2017 ukhanya ezafaka leminye iminyaka esidlulekiyo. Kulobunzima imisebenzi ayikho kuthi abasebenzayo abaholi. Labo abaholayo bayaswela imali emabhange. Sesithembele kuzilimo esilazo lezifuyo njengoba izulu likhanya liliningi liyami.
Unkosikazi Magodonga Mahlangu olwela amalungelo oluntu uthi abantu basazothwala qatha ezweni, njalo ubulawayo ubhekane lodubo lwamanzi ngoba uhulumende esehluleka ukwakha amadamu, ngakho u-2017 uzafana lalonyaka.
Singananzelela iZimbabwe lizwe lelana lihlale lisiba lamapholisi esingathi imithetho. Ngathi ukhangele uthi ayi balifuna ukulungisa udaba lwabantu. Singakhangela udaba ipolisi yamanzi ukuthi wonke umuntu kumele abe lamanzi. Singakhangela ukuthi khona vele khona obulawa, singakhangela umhlobo lwakobulawayo ukuthi khona yili indawo sabele sabe idolobho elazakalayo ukuthi khona vele amanzi ayahlupha izulu kalini ngemfanelo. Njalo idolobho leli lokho liphethe liqhela likhula kodwa amadamu kayakhiwa amatsha.
U-retired Kenneth Nketa Ndlovu uthi ukusilela kwemali ezweni lazo zonke inkinga ezikhona ezweni zichapha labantu zisiya ku 2017
ngoba into yonke yenzakala kathi esiyenzakala yenziwa yisystem ekahulumeni uhulumeni wezi ukuthi umumo lo kube nje wehlulekile iminyaka yonke leyo isolution ukuthi kube into zihambe kakahle ukuthi kuvuke i-industry yonke into kuyekele into zama-bonmots uhulumende katshintshwe ngabantu bonaba abantu abamfakayo babemthembile khathesi sisebenzela into ezingayisizo kahambe
unkosikazi nomathemba moyo uthi yena bakhumbula umbuso wayizolo emambale lokhe belinde umbuso wezabelo etsho ehlabelela ethi u-2017 kathembisi nango u-2016 uphelile kungela mbuso wezabelo
abuya penduka kwakubuza umambulo lomzilikazi sawela kutshangane saguqa ngamadolo inkosi lophengula yasinyamalala
zi amandla ngaphi kubabani ngiyabonga badala basemambale
iZimbabwe ibhekane lenkinga eziningi ezomnotho zibhazalele ngesisu izisebenzi aziholi kodwa inkokheli yizo eziphila ngcono kulozulu osekuthiye inengi lingaselathemba lokuthi u-2017 engaletha okungcono nanku lo hulumende esezikhanyela ukuthi yena usebhekise amabombo kumalungiselelo okhetho luka-2018 Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Ku-Live Talk lamhla sikhangela okwenzakale ngomnyaka ka-2016 lokukhangelelwe ngabanengi eminyakeni olandelayo. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umongameli Vladimir Putin wakule Russia uthi uhulumende wakhe kasoze aphindisele ukuxotshwa lo kufakelwa izijeziso kwabameli belizwe lakhe kwele Melika ngokuxotsha abameli balelo lizwe kwele Russia. Umongameli weMelika umnumzana Barack Obama wethulele abakwele Russia laba izijeziso izolo esithi baphatheka ekuphazamiseni ukhetho lokudinga umongameli eMelika ngenyanga edluleyo. Kulabantu abangabayisithupha ababikwa bebulewe kwathi abanye abayisikhombisa balimala kakubi ngemva kokuhlaselwa kwedolobho le-Afgoye elingenhla ngokuya ngentshonalanga kwesigodlo seSomalia iMogadishu izolo ebusuku. Isizalwane zeZimbabwe zithi zidanile kakhulu ngendlela okuqhutshwe ngayo ezenotho lezombusazwe ngomnyaka ka-2016. Ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu lokuwa komnotho okuphindiweyo yikho okubalwa njengomonakalo omkhulu yilabo abathi impendulo yikuthi kwethule uhulumende omutsha ongela ZANU-PF phakathi. Kuviga uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
2016. Abanye bawubiza ngomnyaka wendlala, abanye bathi ngwesigumula, abanye besithi ngwamasela, kukanti abanye bathi ngoncindezelo. Inengi ke letheza ibandla leZANU-PF umlando wokwehluleka ukubuza lokuchitha isikhathi kulwelwa isikhundla sikamongameli Mugabe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthe ngakasoli ibandla elibusayo usola kakhulu amabandla aphikisayo ngendlela ehluleke ngayo ngo 2016
elije laphana political asiselamo opposition strong mawuthi uyabheka izani zenzela umathanda manje sesilamaqembu afika 20 ayihlukene pieces ngabantu sibaziyo ngabantu edesebenzana kuma opposition parties ngabantu edesikwazi ukuthi mabe ngahlangene behlangene bengenza lukhulu
umgcini isihlalo weZimbabwe Diaspora Forum umnumzana Solomon Chikwero yena uthi ukwehluleka kwahulumende kusebenzisa isekelo sombuso esija ngokugcweleyo lokwehluleka kulungisa imithetho ezokhetho kanye lokuphendula amaphepha nje angasizilutho abese sithi aseyimali yizo izinto ezibangele inhlupheke enkulu ngo 2016
kokucala ikwala kwehulumende yeZANU PF ukuthi bayenza ama electoral reforms kwesibili ihulumende ayimamela abantu ichela abantu nokuba foster ukuthi bayenze nokuyamukela ibond note
esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana washimabizela uthi uhulumende weZANU PF ubayangise kakhulu ngokubuyisela uhlupho lokusilela kwemali olwaqedwa nguhulumende womanyano
emabank kwakungcono ngesikhathi kungena ama US dollars ama rands ngesike umuntu wonke sokwazi ukuthi ungasebenza uyayithola imali leyo uyisebenzile manje akusafine because uyasebenza noma ube ne 1000 ebank unayo ebank kodwa ukwazi ukuthi uyithole imali le 2016 awuzanga ube umnyaka uright for 14 ama Zimbabweans
unobhala jikelele webandla le United Democratic Front umnumzana Vusi Khumalo uthi okuzwisa usizi ukuthi u 2016 uchiye izinkulungwane zabantu sezingabayanga kanti iningi labakuhulumende labadlelana labo sebeyizinothi ezesabekayo
ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lesithupha isizwe sakithi siqhubeka sitshabalala umnotho uphelele ezandleni zabahuquluzi zabakuhulumende kuthi uzulu aqhubeke ekhotha imbeke ngolimi namhlanje kuningi labantu mangoye ulala eziko abalakho ukuzinakekela
umnumzana Chabalala yena uthi umangaliswe yibufitshane bomqondo beningi lalabo abasebandleni elibusayo
sibonile ngo-December nje uqala lapha nezani sibale conference yayo iphinda futhi ibisela a 92 year old ukuthi ngo-2018 uzamela ephandle ibandla lezani ukuthi ekwazi ukuthi eqhubekele phambili ukuhlupheka kwabantu bakithi
okakhumalo yena uthi bamangaliswe ukuthi iZANU PF ngo-2016 ibuse sengathi nguhulumende othola intambo zombuso ngenhlandla
iningi liphosisele emajele kungelamlando inkantolo lezomthetho sokusetshenziswa njengenhlanganiso kumbe ingatsha zenhlanganiso yezombusazo ukuze zihlukumeze uzulu kambe nguhulumende bani ojika abe yinsitha sikazulu
umabizela yena uthi lumnyaka umjiye engelamathe ngemva kwenyathelo likahulumende lokuvala indlela ebisisele iyo yodwa yokuziphilisa kwabaningi
abaningi baseZimbabwe sebephila ne ukuthi bayahamba baya eSouth Africa wayobuthwana babuye bathengise into zakhona manje konke lokwana igovernment yagcina yafaka umthetho weborder into zakhona zingazangena abanye abantu bagcina bangasela even a source of income kwabanzima empilweni yabo
loba kunjalo umnumzana Khumalo uthi ibandla lakhe leUDF likholwa ukuthi isombululo senhlupho zonke ezibhekane lozulu eZimbabwe ngo-2016 sisezandleni zabantu beZimbabwe.
Masenze umnyaka ka-2017 kube ngumnyaka wenguquko. Ngiyalincusa lonke ungakhathalekile noba umnyama kumbe umhlophe kumbe ukukhuluma luphi ulimi. Yinye kuphela indlela ezoletha inguquko eZimbabwe. Ukubambana, ukuhlonipha nothando. Vuka sizwe.
Inengike lithi lilovalo nxa likhangela ku 2017 ngoba lawo kukhanya uzaba ngumnyaka onzima kakhulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
It was a Friday my darling. Was a Friday umsebenzi ubokile.
Uhlelo Waza Friday lamhlanje intatheli zindaba yethu Joseph Njanji uhlaziya isimo sezomculo ngomnyaka ka-2016.
Ngiyagithi, ngiyagithi.
Reagate, Goma, Reagate, Ishaen, Mafana Bagate, Olina, Ibamben, Mafana Banan, Ishaen, Ibamben.
Ngiyakithi ngempela lingoma esiphiwe liqembu leBlack Umfolosi bekhuthaza ukuba kuculwe kusinwe ngonyawo lwakithi. Ezomculo kwele Mandebeleni bese zisalele emuva eminyakeni edluleyo ngoba belihlekana abaculi abakade bekhwaza kuzwakale. Kodwa intatheli izindaba esebenzela edolobheni lakoBulawayo uSindiso Dube uthi ngomnyaka ka-2016 kulabaculi abambalwa abatshaye kwaduma ilizwe lonke.
I-arts industry lapha koBulawayo lo nyaka ibingani i-different. Wabazithole ama-artists amatsha bengena labo kusini awa aboskaiva abonkwali lokuliyo ubese lesikhathi more than 8 years engasahlabeli, but simthole la esephenduka and awuphenduka sibili ezwakala sibili dana nongundoda sephenduka.
Kubaculi abaqanjwa ngumfo kaDube uKhuliyo ukhiphe idlalade lakhe lakuqala elibizwa ngokuthi Amaphupho Amatsha, lona elivuselela ingoma abaningi abakhulu abezicula ebutsheni babo.
Bantwana bantwana, Bozaleka,
Sesab,
Lesaba,
Islan
is a pillar that it do. Bozan's your shala, play the game we used to play. Bozan's your shala.
Usaziwayo ugqoka amabhatshi ambalwa kwezokuthokozisa uZulu ubabongile Sikhonjwa, yena osebenzela umsakazi wakoBulawayo weSkies Metro FM uthi ukuba khona kwalo msakazi kuphe ithuba abanye abaculi ukuba bazakale emphakathini.
Ye ngithi abantu sebekwazikhathisa nto ukuthi iBulawayo ayisiyo yabo Sandra Ndebele, when you talk music labo majaiva labo Chase Marabini lo Kelvin kuphela. Yeah, abantu sebekwazikhathisa ukuthi lama artists.
Lo nyaka abaculi bakoBulawayo bahlanganise amakhanda baqoqa umdlalo omkhulu oqhutshelwe enkundleni eWhite City Stadium, wona obuhlose ukukhumbuza abantu ngemisebenzi yabaculi bakudala abafana labo Solomon Skuza, Ondux Malax, Othemba Ndlovu, obuSincube kanye labanye. Omunye wabaculi bakulezi nsuku otshengisele ikhono lakhe mhla kusenziwa umdlalo weWhite City nguye ubabongile Sikhonjwa, yena onyikinyise inkundla ngengoma zakhe eziguqela ethi khonapho khonapho. Ikusasa lomculo wesiNdebeleni ikhanya ithembisa kakhulu nxa kukhangelwa uhlonzi lwemisebenzi yabaculi abasakhulayo abafana lo Skyver, yena osehluphile kulezi nsuku ngengoma yakhe ethiwa Imali Yeqolo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Lokho namhlanje sihlobo esithandekayo, asibeni sonke kuhlelo lonye kusasa langesonto likhumbule ziwa rafu khonapha kustudio 7 ngelanga le New Year olivalelisayo. Muntungameli Nkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.